Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Wola mngela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 7 kumbimbito 2021 ngo Kips Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Sokufika phezu umnyaka abantu emhlabeni wonke jikelele bekhathazwa ngumkhuhlane we-COVID-19.
Ukuze kwenela umnyaka kuthiwa khona i-coronavirus, i-global pandemic, into esiguqule izinto eziningi emhlabeni jikelele.
Inhlanganiso yabukholo lwesiKristu ithi kumele abantu bafundiswe ngokuhlatshwa amajekiseni okuvimba ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19.
Kuyadingakala ukufundiswa okubanzi ukuze abantu bazwisise ukuqakatheka kokuthatha-ke livaccine.
Ibandla lezaphu lithi ibandla lezanupf akumelanga lisebenzise igama lalo ekudingeni okuzangena esikhundleni somsekeli kamongameli esithiwe ngumnumzana Thembo Mohati.
Sibatshela zithi izaphu isingapho wena sukuzani and njalo labo bavuma ankolo ukuthi bayala.
Kodwa ababekubandla lezaphu abakubandla elibusayo khona manje bathi basebenzisa igama lezaphu iyayikhokhelwa ngumoyi uJoshua Mqabuka Nkomo.
Balelungelo labo bazimela bodwa njengezaphu lathi salandela ubaba uNkomo saba iZanu-PF.
Salethulela ezamasiko ezabatsha kanye nezokholo lesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Igciwane le-COVID-19 selitshiye abantu emhlabeni wonke jikelele bethithibele. Ngesikhathi sokufika umnyaka, inhlanganiso ye-World Health Organization yathi umkhuhlane we-coronavirus kumele uphathwe njengalowo obulala abantu abaningi, kumbe i-global pandemic ngesilungu. NgoLwesine uzabe sokungumnyaka ogcweleyo selokhu kwaqhamuka umkhuhlane lo edolobheni le-Wuhan kwele China. Kusukela nyakenye isibhedlela se-Johns Hopkins University sithi sokulabantu abedlula izigidi ezilikhulu 117 million asebetholakale bele-COVID-19, kwathi abedlula izigidi ezimbili lengxenye 2.5 million babulawa yi-coronavirus. Inhlanganiso ye-Africa Centers for Disease Control ithi abantu abafika phose izigidi ezine 3.9 million sebehlolwe batholakala bele-COVID-19 kuzwekazi le-Africa, kwabhubha abedlula kancane inkulungwane ezilikhulu 105,000. Abayizigidi ezintathu lengxenye 3.5 million sebaphepha kumkhuhlane we-COVID-19 kuzwekazi le-Africa. EZimbabwe uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuthi sokulabantu abafika phose inkulungwane ezingamajumi amane 36,260 asebehlolwe batholakala bele-COVID-19, kwathi abazinkulungwane ezidlula kancane amajumi amathathu 34,000 baphepha kumkhuhlane lo. Sokwabhubha abantu abazinkulungwane lengxenye 1,485. Usukhicamfundo Solwayo Ngwenya osebenza eMpilo Hospital uthi umkhuhlane lo usuhluphe abantu okumangalisayo.
Ukuze kwenela umnyaka kuthiwa khona i-coronavirus, i-global pandemic, into esiguqule izinto eziningi emhlabeni jikelele. Kokuthi abantu abaningi babhujelwe izihlobo, kusentandane, amabhizinisi asasebenzi kuhle, abantu abasayenelisi ukuhamba kuhle emhlabeni jikelele. Umhlaba wonke sebunzimeni.
Ungwenya uthi kumele abantu bazivikele kumkhuhlane lo sonke isikhathi ngoba kulakho ukumemetheka kakhulu.
Ubhubhane lolu njengoba liyakwazi ukuthi luphile ebantwini, yikho nxa abantu behlangana laphana luyasuka komunye umuntu luye komunye umuntu. Selibona njalo sokuthiwa sokula olunye ubhubhane olukwamanye amazwe okuthiwa lolu luqinile okwedlula solutshintshile. Yikho nxa lokhu esilubekele ubhubhane lolu lokhu luhamba lusiya phambili, ngokubona kwami luzatshintsha kufika isikhathi sokuthi solubulala abantu abaningi solulamandla amakhulu kakhulu. Yikho kumele kwenziwe emhlabeni jikelele. Kumele abantu behlale phansi besebenzele World Health Organization. Kumiswe ukuhamba lokuhlangana kwabantu, kumiswe isikhathi esifananayo. Nxa ama-lockdown engahambelani, nxa kuthiwa kuyekethiswe laphana abantu sebehamba njalo, ubhubhane solusenza lutshintsha, kuthiwa yile kuthiwa yi-new variant, solufika kwenye indawo njalo luvuka. Yikho nxa kungayenzwanga sikhathi sinye angiboni kusiya phambili kuzokuthi njalo indaba le ama vaccination abantu be vaccinate bonke esikhathi sinye kwenzela ukuthi ubhubhane lo lusulunqobe kumele senze khona lokho okuthiwa i-social distancing esingayenza kungaba kuyi-mass lockdown elimhlaba jikelele ngesikhathi sinye kuphinde kuvaccinate abantu yikho kuzasinceda kulolu bhubhane.
Sokulamajekiseni ambalwa awunqabela ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19 akuqela e-Pfizer, Moderna, Johnson and Johnson, Sinopharm, Sputnik le-AstraZeneca. Amazwe kuzwekazi le-Africa akhala ngokusela imali yokuthenga amajekiseni la. Ezimbabwe kusetshenziswa i-Sinopharm iyanikwa ilizwe leli ngele-China. Kukhangelwe ukuba kuzatholakala amanye amajekiseni avela kulelo lizwe. Kuthi njalo eleZimbabwe lizama ukuthola amajekiseni atshiyeneyo adingwa lizwekazi le-Africa. Okwamanje kweleZimbabwe kubikwa ukuba abanye abezempilakahle bayala ukuhlatshwa ijekiseni ye-Sinopharm besithi akwaziwa ukuba iyisimo bani. Umongameli Emmerson Mnangagwa usanda kutshela abantu ukuthi uzahlatshwa ijekiseni le kuliviki. Umfundisi uSenisibanda, umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance uthi basanda kwenza ucwaningo oluveza ukuba balutshwani abantu abafisa ukuhlatshwa ijekiseni ye-Sinopharm.
Sananzelela ukuthi ingxenye eyi-10 kuphela, i-10% yiyo evuma ukuthi ithathe injection le China i-Sinopharm, then ile 70% bayala bathi bona hayi hayi bengeke bayithatha bayesaba, ikanti 14% ila bathi hayi abalashuwa bona baphakathi laphakathi. Ngakho lapho esikunanzelelayo ukuthi uthi ukuthi loba nxa injection zizaba khona balutshwana abantu abazafuna ukuhlatshwa. Ngenxa yani? Ngenxa yokuthi okokuqala abantu bayesaba ikakhulu abenkolo ngoba bacabanga ukuthi engxeso kungu-666 lo ababala ngayo ebhayibhelini. Okwesibili njalo kulokwesaba abantu becabanga ukuthi hayi izinto ezivela eChina singeke sasithemba.
USibanda uthi uhulumende kumele afundise abantu ngejekiseni le.
Kuyadingakala ukufundiswa okubanzi emabandla, njengoba amabandla kade sevuliwe ebulenjini, wonke umuntu afundiswe nje ukuze abantu bazwisise ukuqakatheka kokuthatha-kela ivaccine.
Akwaziwa ukuba umkhuhlane we-COVID-19 uzaphela sokutheni njengoba abantu emhlabeni wonke jikelele bethithibele ngenxa yokufelwa izihlobo labangane. Abakubandla lezaphu lamanye amabandla bathi ngabalandaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa uzakhetha bani ukuba angene esikhundleni somsekeli kamongameli esishiywa ngumnumzana Kembu Mohati ukuthiwa wayesiya emacansini labesifazane abaningi abagoqela abendileyo. Umgcinisihlalo webandla lezaphu umnumzana Isaac Mabuka uthi kazihluphi ngokuza kwenziwa ngumnangagwa njengoba basuka kudala kubandla elobusayo.
Umuntu oseleyo yena uhanjele ngasuku nguye kuhayirakhi ephezulu. Singatsho nguye umuntu esingakhuluma la isitoya yeyinkokeli kuzako. Laba abanye uMohati kumbe babesemajele kumbe oSimon Khaya babethola ama-briefcase kaJoshua Nkomo asibabali ukuthi bake baba ku-leadership. Anyway, asilandaba lakho lanxa bekusele oku-leadership sibatshela zithi izaphu isingapho wena sukuzani. And njalo labo bayavuma angikhona ukuthi bayala. Ngoba ngiyakhumbula ngikhuluma lo Sikhosana u-Absalom engitshele ethi hayi thina lokhu sizani ungeza umuntu ephakathi bethu ethi wena siyizaphu. Uyabe khuluma nje ukuthi sasiyizaphu, hayi khona ukuthi siyizaphu ngoba ngomthetho wabo kukhanya ngani vele abavumi ukuthi wena kulo muntu phakathi wabo ungasukuma kade sathi mina ngiyizaphu.
Uthi akula muntu okubandla lezanu PF okumele azibize ukuba ngowezaphu. Ngakho-ke abafisa ukungena esikhundleni sikaMohati kumele bakhankase ngezinye indlela.
Engxenye ngabantu abesindebeleni engxenye kungaba ngcono kulokuthi babelokhu bethi bayise ngosi izaphu yayihlanganisa abantu abaningi labasemashonaland labangapha emathebeleni.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Mqondisi Moyo okhokhela ibandla leMthwakazi Republic Party othi ukuwa kukaMohati kuveza ukuncindezelwa kwabantu abadabuka emathebelelendi.
Into kaThembu Mohati ngabantu abakade bevele behlezi bebhanditsha inyoka. Inyoka yabo sibaphendukela okwalesi sikhathi. Awuqali ngabo Mohati labo Chiwengwa kuphela, kanti yena uRobert Mgabe owaphuma esikhundleni wathathela enye indoda imfazi, yena uGrace Mgabe ngokwakhe. Siyakwazi wayengusekretary wakhe emahofisini wamthatha ngendlela engayisiyo esebenzisa ukuthi ungupresident. Kwabuya ke yena ke uConstantine Kuvia Chiwengwa njengoba uchilo siyazi ukuthi wathathela iplayer leyo shingi umfazi. Yena sikukhangele thina ikakhulu sikhangele abantu bakithi ngapha eMathebeleleni yibo abahlambalayizayo kumbe abafakwa emphakathini ukuthi wedandalazi bayona kanti abempumalanga beprotectwa kumbe beprotectwa.
Umoya uthi okwenziwe nguMohadi akwedluli ukuchitheka kwegazi okwenzakala ngesikhathi sombhuqazwe kweGukurahundi.
Nxa ngikhangela isenzo esehlele uKembu Mohadi ngithi mina nxa into yakhe ibilihlazo njengoba kokuqala sinanzela ukuthi kabarephanga labo mama ngabantu akade thandana labo bevumelene regardless ukuthi kuthiwa bangabafazi babantu. Kambe okulihlazo kuyini eZimbabwe phakathi komuntu okhetha ukuzithandanela labantu abangabafazi bevumelene lalaba abasikhokhelayo bebulele abantu.
Umoya uthi uMnangagwa uzazikhethela umuntu amfunayo.
Abakho baningi bona abantu bakithi abayizikhothamathe khona ngale Mpumalanga abajobha imvuthu ematafuleni ngoba laba kulanto abayidlayo badobha nje imvuthu bechaza ukuthi singama-nationalist kanti i-nationalist uvele wenzeni ku-local level yakho ku-region yakho ungaziwa ungenzeli lutho abantu. Kuyini odume ngakho nge-nationalism okungakwenza ukuthi ukhohle umphakathi wakho? UKembu Mohadi enjalo amavenda e-Bedbridge lamasuthu bebethwele nzima e-border bengaqhathwanga kuqhathwa abantu besishoneni ukwabamela yini ngokuba ngu-vice president ku-national political party e-ZANU-PF?
Kodwa umnumzana Joseph Juma okubandlela e-ZANU-PF uthi uzakhethwa umuntu okubandlela ezaphu elalikhokhelwa ngumoyi uJoshua Mqabuko Nkomo.
Nxa sokukhulunywa ngomuntu ozangena ethatha emuva kwaba uMohadi yinto ezakhulunywa phakathi kwethu njengeZANU PF yona le eyabanyuswa ngobaba uNkomo lobaba uMgabe ngo-1987. Asonto yokuchothozana, asonto yokudlephana. Laba labo balelungelo labo bazimela bodwa njengezaphu. Lathi salandela ubaba uNkomo saba iZANU PF sisuka kubanjaniswa iZaphu neZANU Jongwe. So konke lokwenzakalayo kwenzakala phansi kophahla oleZANU PF eyiphathi ebambane ndawonye iZANU Jongwe leZaphu.
Kubikwa ukuba kulabantu abaningi abafisa ukungena esikhundleni esithiwe uMohadi. Bakuqela umnumzana Obert Mpofu, uNkosikazi Sithembiso Nyoni, uNkosikazana Opa Mchinguru Kashiri, uGeneral Philip Valerio Spanda, umnumzana Simon Khamoyo, umnumzana Chinga Dube labanye. Basonelisanga ukukhuluma labo ngalokho ngenxa yokuthi bebengaphenduli omakhalekhukhwini babo. Bayakhala okumangalisayo abazali abalabantwana eVimila High School abathi inhlawulo yesikolo isikhuphuke ngendlela ethusayo. Sixoxe lomnumzana Trimon Mpofu okhona ngale ePlumtree.
Abazali bayakhala kakhulu, bakhala ngokuthi bathe besizama ukuregister abantwana abazangena form 1 izikolo zivulwe. Bathula ukuthi imbadalo efunakalayo iyabakhama kakhulu. I-registration fee ithi khona $10 kumbe 200 rands, kuzothi i-school fees kumbe 800 rands. Kusevimila high school lapho abazali bayakhala kakhulu ngemali leyi ngoba kuthiangikhona bakhala ngokuthi amarethi angikhona vele kahambelani kumende even ungazuki even ku-black market la irethi angikhona vele kahambelani leyi black market le irethi efakwelisa isikolo. So abantu bayakhala kakhulu udaba olufanayo lalo lolo. Okunye okwenzakala ukuthi abazali bakhala ngokuthi into yonke le iyenzwe bengakonsultwanga, abazange babuze bakhulunyiswana ukuthi intengo ingabe itshintshelwa kumarandi sibanje soso ukuthi kuzwakala ukuthi labo bangayikwanisa yini-ke kumbe kukhulunyiswane kubona into ingxebe kungahlanga esenta.
Pho kuyiwa phambili kuza kwenziwani baba Mpofu?
Kumele kubizwe umhlangano ibhodi ye-SDC yalesi sikolo. Imele ibizwe umhlangano yabazali kukhulunyiswane kubonwe ukuthi i-way forward kungaba yini. Kulokuthi nje kuphonga uvumbuluka sokuthiwe i-school fees sesiba imali enje sizabhatalwa ngendlela enje so kungazange kwakhulunyiswana. Yindlela abakhala ngayo abazali i-way forward abathi babona kuyikho kokuqala abangakwenza.
wino kuzakwenziwa ngabazali kwenze kuthi bavimbe khona ukuthi kungenzakali kumbe vele abasozobenelise
nga kungasazange kwahlalwa phansi kwalunjwa kwaba lotshintsho kuloku okuvele sekukhona kuza kungaba kulobunzima kakhulu ebantwaneni abaningi abangasoze baphumelele ukuthi bayengene ezikolo form 1 kuyabe kuzaba lobunzima kakhulu ngoba abazali eqinisweni bakhuluma ukuthi imali efana lana leyo abalayo njalo soze bayigwanise njalo kwababuke abaziboni besiba le ndlela abangayithola ngayo especially ngesikhathini esomumo esikiwe lockdown lo kunzima kakhulu ebazalini abaningi kungakuthi abantwana bazafelwa yikusasa labo kanjalo nje kalula nje kanjalo kugcine kusonakala kuphele kanjalo nxa kungazange kwasikwazani ukuthi kuhlangane kukhulunyiswane kubona ukuthi kungabhadalwa kanjani ngayiphi nje kunye okukhona ukuthi abazali bafuna kakhulu ukuzwisisa ukuthi uhulumende kungabe sekule ndlela yini angabe ekupasisile ukubana i-school fees sesingabhadalwa ngemali yaphandle kwelizwe ngokuba into eyaziwa ngoZulu kuleli lizwe ukuthi so far imali esebenzayo isebenza i-RTGS akusebenzi i-US dollar kumbe irandi kwakathesi yikho kwaziwa ngabazali ngoba awuzange besingakezwa ukuthi sokutshintshile ukuthi i-school fees esizamele sibhadale ngemali yakwelinye ilizwe ama-rands kumbe ama-US dollars abazali bafuna ukuzwisisa kakhulu khona lapho
lo ngumnumzana Time Mpofu ohlala ePlumtree kolangale eMathabeng South. Singakangeni kusigaba esilandelayo sinesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Sokulabantu abaningi abaqhamuka kuzikazi le-South America abafisa kuyahlala kwele Melika kulandela ukungena kukamongameli Joseph Biden esikhundleni sikamongameli ngozibandlela. Abanye labo ababevinjwe ukungena eMelika nguhulumende waye ngumongameli uMozana Donald Trump wayengathakazeleli abantu bokuza. Inkampani ye-Match ithi uyathembisa ukuba bazaphekapheka amaphilisi alakho ukwelapha umkhuhlane we-COVID-19. Ithi abakwenza kulezi nsuku bakwenza le nkampani ye-Richburg Bio. Abantu bukwele Cameroon bathi kumele kudingisiswe ukubulawa kwabantu esabelweni se-Northwest libutho lalelo lizwe elithi lidinga amalicaja asekela abantu abakhuluma isingisi labasithakazelelayo. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhla sigqiba udaba lwethu lwamalobolo sinomnumzana Zifiso Masiye osanda kubiza amalobolo enkundleni yokuxhumana eyezoom.
Ba le evidence ukuthi sekubhadaliwe konke sekengaqhubeka becela ukulobola. Ukulobola ke lakho kuhleliwe abakwaziyo bayazi ukuthi kulenkomo yohlanga, inkomo yohlanga inkomo kamama eqakathekisa umama bakhe njengomuntu wathwala umntwana 9 months ayinegotiatewa ke leyo yiyo evula ukuqalisa ukukhuluma ngamalobolo. Ingabhadalwa sokubhadalwa bakhipha ingubo kamama lijazi likababa lento ezinjalo kuthiwe ukuthi hayi sebekukhiphile. Nxa sebekukhiphile sesingangena ke ekujajeni amalobolo sitsho ukuthi hayi nxa lifuna umntanethu lizakhupha inkomo ezingaka kumbe inkomo ezingaka sizilinganisa ngesilinganiso semali engaka kuvunyelwayo.
Ye, siyakuzwa kakhulu baba Masiye, sicela ukuthi ugqibe udaba lethu lamhlanje.
Ngabona ngamafitshane ngathi yiyo indlela ye-Zoom meeting kakhulu ngakuqonqosela ukuthi uqakatheka kokulobola vele ukuthi abantu bemule ezimbili bahlangane ubuso ngobuso bazane kudale ubuhlobo. Ngakho kunzima ukudala ubuhlobo abantu bengekho, kunzima ukudala ubuhlobo nge-Zoom meeting. Sesiqedileke umsebenzi we-Zoom meeting sesivumelane ukuthi vele kasikathi one kusamele kubekwe ilanga kungadlula ubhubhane lolu lapha esizahlangana khona kuhlatshwe inkomo, kuhlatshwe imbuzi kusinwe sisonkeni sibonane sixoxisane ngomsebenzi esawenzayo sisonkeni ngoba ukulobola ukuthi sibonane sixhawulane sazane ubuso ngobuso edukule. Ngiyabonga,
ngithathele lethuba ukuthi mboke ubaba uzifiso Masiye ingcwethi kwezamasiko esintu. asitiba nini singabaphile ngeviki ezayo okwamanje sike sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi usenisifanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa. Ngiyabonga njalo ukuamukelwa kulolu hlelo.
Usiphatheleni lamhlanje.
Namhlanje afuna sikhangele ukuba injongo uNkulunkulu abe esibizele yona uyini. Ngibala kumakho ichapter ka 5 lapha ngifuna ukukhangela iverse ka 18 ikhuluma ngendoda eyakhululwa kumadimoni nguJesu. Lapha iBhayibheli ithi lona chapter 5 verse ka 18 ithi lapho uJesu sengena esikepeni lindoda eyayikhululwe kumadimoni yamncenga icela ukuhamba laye. Kodwa uJesu wasesithi, hamba ngekhaya uye emulini yakho uyebatshela yonke into iNkosi ekwenzele yona lokuthi ibe lomusa lawe. Lindoda yaqalisa ukungena emadolobheni alitshumi akuleso sigaba ikhuluma indaba ezinkulu ezinhle uJesu azenzele yena. Wonke umuntu wamangala entweni ayebatshela yona. Ngakho lapha ngifuna sinanzelele ukuthi indoda yayisikhululwe kumadimoni nguJesu yacabanga yona ukuthi kungcono ngimlandele. Kodwa sibona uJesu esithi hayi, isizathu engusizele sona yikuthi uhambe uyetshela abanye indaba ezinhle, indaba ezimnandi. Nxa sikhangela lona vele iBhayibhili singathi ngelisenza ukuthi sikhangele abanye. Siyahlangana lalindoda ikhululwe kumadimoni amaningi, amadimoni ayibophile. Ukubonga kwayo yacabanga ukuthi nxa izabe sisithi ibonge uNkulunkulu yokuthi ihambe loJesu imlandelele ibe ngomunye wabafundi bakhe. Kodwa siyabona ukuthi uJesu uthi hayi ndoda, buyela emulini yakho uyebachasisela ukuthi ngikwenzeleni empilweni. Buyela esigabeni lesohlala kiso uyebachasisela ukuthi ngikwenzeleni. Kodwa sibona ukuthi lindoda ayizange iye emulini kuphela, ayizange iye esigabeni, kodwa ilizwi likaNkulunkulu laphana lithi wangena emadolobheni alitshumi okwakuthiwa yiDecapolis esiyafakaza esiyatshumayela. Manje wena mlalele, angazi namuhla ukuthi uNkulunkulu wakwenzelani empilweni yakho. Bangaka bemuli yakho abangamaziyo uNkulunkulu okhulumisana labo ngaye uNkulunkulu? Yingqobo yakho yokuqala le, qalisa eJerusalem. Bangaphi odadewenu, bangaphi abafo wenu, ungaphi umama, ungaphi ubaba ongamaziyo uNkulunkulu? Okokuthi namhlanje uqeda ukulalela lintshumayelo ungasuka umthathele umakhalekhukhwini umbuze ukuthi hawu, usikhangele insuku zakho osuziphile lapha emhlabeni, uyamazi yini uJehova? Suka laphana uNkulunkulu uyasikhuthaza ukuba usigaba leso hlala kiso. Kungabe kusesikolo, kungabe kusekolishini, kungabe lapho osebenza khona, kungabe kumbe kuyindawo lawe lapho otshona ukhona. Bangaki abantu abakhonapho osowakhulumisana labo ngoNkulunkulu esigabeni sakho? Ubatshela ngothando lukaNkulunkulu, ubatshela ngomusa uNkulunkulu akwenzele wona. Usuka lapho ungena emadolobheni lobhena amanye, ngena kutsho ukuthi lapha qhubeka uye phambili uyengena kwezinye izindawo. Laye uJesu siyambona engena ezigabeni ezihlukeneyo ekhulumisana nabantu abehlukeneyo ebafakazela.
Kuyiphethe mfundisi.
Asithandazeni. Baba, ngegama likaJesu, nika abantu bakho umlilo phakathi kwenhliziyo, bafuqe ukuba bakwanise ukukhuluma indaba ezimnandi, indaba zevangeli kwabanye abantu. Nkulunkulu, kulabanye abayesabayo, banike igunya lesibindi esokufakaza ngelizwi lakho. Ngegama likaJesu siyathandaza. Amen.
Lolo ngobe kulohlelo vuselela umoya silomfundisi usenisifanda tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungameli nkomo
siyabonga kakhulu untungameli nkomo sike sizwe ezabatsha silo Mike Hobe
Lina hali chona njani mtokazo mwote zimkopo mwote Nyalibingelela kuhlelo lwethulwa namhlanje Igama ngumike hobe Namhla kuhlelo sixoxa noPhilani Ncube Osakhulayo olohlelo olujonge ukukhuthaza idale lephalamende Ukuthi bahlolisise indlela abantu bathola ngayo ama license okusakaza Ngesingizwe sithi ama broadcasting licenses Ikakhulukazi nxa sikhangela indaba yama community radio stations Ngobe ngiyakwamukela kuhlelo. Awusitshela okunengi ngepetition elifake kudale leParliament.
Ngiyabonga. Sinazelele ukuthi khona thina abama special interest committee radio stations abazange basifaka kule ikhole yayikhona le abayenze yama community radio stations. Njalo ngawukhangelisisa ukuthi uzafica ukuthi bonabo abakhokheli lawo ma community radio stations ngabantu ababishwe political party ikanti bekulamanye ama community radio stations abevele khona adinga wendibili like isu yeGwanda le intepe uzafica ukuthi kukhona vele kade kule intepe community radio isu yasihlanganiswa lesotho labantu abantu ngoba sekubonakala ukuthi nanku sebebuyile sebefaka I community radio eyesotho so akula ngenye indlela engenzakala ngaphandle kokudilati sibe ingxenye yani yabona laba sebekhona sokuthiwa isotho community radio wathi
kungani likubone kucakathekile ukuthi lifake le petition kudale leParliament
sibone kufanele ukuthi siyifake edale leParliament ikakhulu I media portfolio committee ukuthi kube yibo abahamba phambili kukhulunyiswane leParliament yonke ukubana kanti thina isisithi ephandle for example ama community radio njengabo efocusa kuma youth kanti singena ngapi kwangkhona ngoba lati siyawafuna ama licenses angkhona uthi lati si broadcast sikhona pha kuBulawayo
kulabontanga abaningi abasekela lumbono wokuthi kuhlolisiswe indlela abantu bathola ngayo ama license kungani besekela lumbono
ontanga bakuBulawayo bayafisa kakhulu ukuthi kube ngani bangathola eyabo I community radio station ukuthi bafake labantu zabo kungabe kukhona enyi i radio stations ngathi mina I commercial radio station ela laba ngeke bazibakhangele into zama yinto abaningi ngakhona ukuthi bethona ayi nanga mayuta khona kahle sifake indaba zabo lapha ngoba bona liyana phela I commercial radio station iyenza imali so labo bafisa ukuthi khona lokho abakwenzayo bayenza into eziningi ezokuhlabela ama drama etc bayafisa ukuthi babe leyabo labo I radio station lapha bangafaka khona into zabo bethu ukuthi balalelwe labo njengabantu abantu indaba zabo zonke abazifuna ukuthi zikhulunywe kuleso stage
njengoba selifake le petition kudale leParliament likhangela ukuthi kuyini okuzakwenzakala
ngokufaka I petition edale leParliament sikhangela ukuthi khona kukhulunywe ngakho ukuthi khona singalayiseswa njani lama community radio awe special interest kona vele ngivele ngithi mina yona njengebhazi kahle kahle ebekungamelanga ukuthi kube yiyo eflight ama invitation iyo lapho kumele kusukele khona ukuthi ku community njengoba kunjalo nje yi community okumele identify ukuthi khona lapha kuyafuneka I community rate hayi khona ibhazi ukuthi kube yiyo yona hayi sesizafaka ke ikhono yibo abafakayo ikhono ezibhazi
hayi silukandaba isikhathi sesesifiwe ngumangoyi sithanda ukubonga uPhilani Ncube ngokungena kuhlelo Lingakhohlwa ukuthi sidibana njalo ngolwesibili kuhlelo lwe Life Talk at the Connection Sengishaya phansi olivalulisayo igama lami nguMike Hobe zimpapo muhle bye bye
siyabonga kakhulu Mike Hobe singagqibi uhlelo lwalamhlanje kodwa sikhangele ebesilazo ibandla lezaphu lithi ibandla lezanuPF akumelanga lisebenzise igama lalo ekudingeni ozangena esikhundleni Somsekeli kamongameli kodwa labo abawe kuzaphu abakubanja elibusayo bathi bazasebenzisa igama leli ngoba lokho bebambelele okwathiwa nguJoshua Siqhabuka Nkomo. Sinokuqhuba lapha uhlelo lwethu lwamhlanje Oliver Lesayo nguGibbs Dube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.